Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesithathu mhlaka 6 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlakela oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe. Inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokufe abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe.
Kodwa namhlanje sibamba sokuvela futhi ukuthi batholakala abanye ababili njengoba usisho nje ukuthi abathathe eKatlehong kwaphinde kwavela lo owase Spring kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto kulibethe sifikile empela emashumi amabili kanti ke kulo oshone eSpring omunye uye wadutulwa yisizana nasalapha eSouth Africa.
Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathelekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe kwezinye indawo.
Inuveze iphumula ibulawa South bathisaphile then ithi magwedwe iphumelele ukuthi yenze kodwa uzwa kathesi kuthiwa uchaya wangkhona usamoni ukuthi kusasa avuleliwe emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlame oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe. Inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokutshone abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe. Emazwini awethule izolo, umongameli Ramaphosa uthe phakathi kwabalichumi laba, ababili kuphela ngabakwamanye amazwe. Izolo kubikwa kutholakale izizalwane zeZimbabwe ezintathu zitshonile njalo zichisiwe eKatlehong. Isiphathamandla se-Africa Diaspora Forum umnumzana Vosomoze Sibanda uthi umongameli Ramaphosa ukhanya engazimiselanga ukuqeda lolu dlakela.
Kwasizwisisi kahle ukuthi umongameli inkulumo yakhe lena ukhuluma ukuthi mhlawumbe yilabo abamxwayisayo abangakwazi ukumxwayisa bamtshela iqiniso kodwa siyazi ukuthi inkulumo yakhe yethu langonyaka ophelile ngabantu bokuza naye iyasitshela ukuthi cha empeleni umongameli kusho ukuthi akathandisisi kahle abantu bokuza ngoba inkulumo yakhe mayisithi abantu abalishumi ababili kuphela ngabokuza ngaphandle abashonileyo uchaza sobala ukuthi ukhuthaza abantu bala eSouth Africa ukuthi baqhubeke ngokuhlasela abantu bangaphandle ngoba inkulumo le ichaza ukuthi mabantu bashonile abayishiya kalombili bengaba lapha eSouth Africa kusho ukuthi abantu bangaphandle babahlasela abala ekhaya leyo nkulumo uthi ukuthi inkulumo ezocazula abantu balapha abayitshela ukuthi cha ukuthi bahlasele baphakane bayahlasela abantu bokuza ngokunjalo inkulumo kamongameli ayisiphathanga kahle kakhulu neze kanti sizwe londina nkulu walapha eGauteng nayo ephinda futhi ekhuluma enye inkulumo eyasiphica ingqondo ukuthi kanti manje kwenzakalani kahlehle ngoba uye wathi yena ekusheni kwamabhizinisi namabhizinisi awalapha eSouth Africa yasho ngoba kusisha amabhizinisi la eSouth Africa kusho ukuthi abantu bokuza nabo bayashisa amabhizinisi. So uhulumeni weSouth Africa njengamanje usasixakile wena mfowethu sixakeke kakhulu impela ukuthi kahlehle kwenzakalani ngoba lolu dlame sokusobala ukuthi lusuka kubomongameli.
Lina ngokwazi kwenu lingathi bangaki asebefele kulolu dlakela njalo abayizizalwane zeZimbabwe labo bengaba bangaki?
Izizalwane zeSouth Africa njengamanje ngentambama ukhona omunye oshayiswe imoto ubekatshontsha loyo washayiswa imoto ke engani ethi uyabaleka kwathi omunye lapha eSpring zikhona khona mpela izizalwane zeSouth Africa ezishonile kodwa akazifiki nakuyingxenye ephakathi nendawo kunalabo ababuya ngaphandle abantu asebeshonile esesikuthola kahlehle ukuthi njengoba ngisho ukuthi umongameli ukhuluma ngokuthi kuye kwathiwa namhlanje emini abantu asebeshonile kuthiwe sebeyisikhombisa kanti besisazi ngaleso sikhathi ukuthi inani labantu kade sibabala ngezigameko ezenzeka kana bese liyofika emashumi namabili ngoba bese linapho ekade sizithole kahle bese lifike lapho kuyishumi nane kodwa namhlanje intambama sokuvela futhi ukuthi kwatholakala abanye ababili njengoba usisho nje ukuthi abathathe eKatlehong kwaphinde kwavela lo owase Spring kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto kusho bese sifikile empela emashumi namabili kanti ke kulo oshone eSpring omunye uye wadutulwa yisizalwane salapha eSouth Africa ekade siqashise okuza indawo yokuthi asebenzele khona so ngoba engathandi lento ebesenzakala lo isizwe ngempela South Africa wathi mayibona abantu beza bezohlasela umuntu lo amkhashisa indawo yokusebenzela wasephuma ke endlini ethi hayibo animena ke nihambe niyeke lento eniyenzayo abantu babukeka besiza ngodlame ngakho wasethatha ke isibhamu sakhe semthethweni wasedubulake kwasekudubuleka omunye washona njengoba sikhuluma nje boshiwe lo baba omunye edubuleke walimala kodwa inhloso yakhe bekuyukuthi avikele ukukhomba khona sobala ukuthi kunabantu abaningi abangabuthandi obugebengu obenzakalayo
Zimbabwe ngeke litshe ukuthi kufa bangaki ngokwazi kwenu kalilawo amanani
amanani empeleni kasinawo ngoba enye into esesiyibona njengoba bengengasho izolo sibona khona ukuthi uhulumeni kungathi uyenza ngakho konke angakwanelisi ukuthi imininingwane ngokuthi kushone bani kwenzakala ke ngiyephi ingaphumeli ngaphandle ingaziwa
lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kele South Africa Africa Diaspora Forum Obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7. Ibandla le MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapolisa inhlelo zalo zokujengisela elizweni. Lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathalekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe hayi. Ibandla leli lithi lichithelwe imihlangano emithathu yemalokichini ngamapolisa Abesithi bebengacelanga imvumo kubo. Isiphathamandla se-MDC kobulawayo unkosazana Dendai Masocha utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi amapholisa asebenzisa umthetho loma ozamele welame oyiphosa kodwa awukethulwa ngoba umongameli Emerson Mnangagwa engakawusayini.
Ye, newethu Chris kuliqiniso sibili ngoba besilemhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama district esingasayinisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisruptwe ngamapolice.
Bathi kuyini okubangela ukuthi bamisa imhlangano wenu?
Bathi kubona akusavunyelwa ukuthi abantu bavuthane be more than 7 kumbe 10 akusekho emthethweni. So ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angiboni ukuthi umthetho ongasenqabela ukuthi siholde ama meetings ethu ngoba yona izani iyayenza ama meetings ayama structures sasivele sisenza ama meetings singaba notifyanga kodwa kathesi ever since esiyadi sinikeza ama demo sibe ngani sebefuna ukuqinisa umthetho kodwa iphosa ayihambelani lakho kuyavunyelwa ukuthi holds ama meetings ethu ama structures ngalani lamapolisa la sasivele siwayenza kusukela the formation of this party ama structural meetings ayayenziwa avunyelwe kodwa sinandelela ukuthi inuveze iphumula ibulawa south bathraptile then iphumagwego iphumelele ukuthi yenze kodwa uthizwa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avule ibuye emapolisini
manje liza yenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu
ngakasi soze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu iyona ijonge ukuthi kusiyafika ku 2023 caba ngathi by so doing izasi wikena but sina siyawazi ama strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zonke but bayehluleka sina ama meetings zawo hold asivele sizimisele sizawo ama meetings and we will find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho kona lokho we are going against iphosa yangkhona ngoba even amendiwe lokuyenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo ndoka ayisayinile uphosa yangkhona enje so I don't think ukuthi semthethweni abakwenzayo i-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party
yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngapi yona le ecithwa
imihlangano le siyabe silama venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu ama traditional venues ethu ama structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama meetings esivele siyenzela khona akula umuntu oyabe xabana lomuntu kumbe yabe chaya ini kuyabe kuyivele kungama meetings nje ethu esijani ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu
ngele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamachumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa liqoqani lina njengobulawayo
hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizihamba ngobuningi mnewethu siyejabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungela nto yokujabulela mnewethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umuma wezimbabwe kunjani abanye abafowethu ngokudubeka ngendaba yomkhono omunye wethu babalekile baya egoli sithole ukuthi abanye bathiselwe izinto abanye babulewe so kimi akulanto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami izimbabwe labafowethu
lo ke ngonkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo webandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le kobulawayo ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo namhla. Ele Zimbabwe linqotshwe ngele Somalia 1-0 emdlalweni weFIFA World Cup oqala udlalelwe eHaji Hassan Gaulet edolobheni leJibouti. Ele Zimbabwe libika belilamathuba amaningi awokunqoba kodwa lehluleka. Iqembu leSomalia elaziwa ngokuthi Ocean Stars lisezingeni eliphansi kakhulu nxa liqathaniswa lele Zimbabwe njalo ngokwakuqala ukuthi linqobe kulimdlalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano eCape Town kwele South Africa labo somabhizimusi eceleni kulokwalowo oweWorld Economic Forum lapho agcizelele ukuthi abosomabhizimusi bezovula imisebenzi yabo eZimbabwe njalo kulenhlelo eziningi zokuthi basebenze kuhle elizweni. Ngakwelinye icele osaphethe isikhundla sikamongameli Mnangagwa umnumzana Kembo Mahati uthi abantu abasoze belambe elizweni lanxa izulu lingananga kuhle ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuqeda lolu hlupho. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumela ngawo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318
izwe labo elilakho konke kodwa ngesizathu sokuthi libanjwe kubi ngabalibuzayo selingathi leli lizwe yilizwe lezi epheli kuphela. Abahlale phansi njengobukhokheli babone ukubana bayakhipha izinto ezenza ilizwe leli lidale iziphepheli kanti abantu abethu bangaphenduka bazosebenza lapho emakhaya. Okwabo kakamisa ipolitiki, asidli ipolitiki. Thina sicela ilizwe leli libuye lesimeni abalithatha siyilo lona livele emabhunwini. Siyakubona thina abanye ukuthi amabhunu ayengcono kulani line likhona manje. Sicela ndlube bele Zimbabwe kobulawayo.
Linjani mphakathi, ngiyalibingelela lapha. Akulanto enhle lapha ngendaba leyenzakalayo eSouth Africa. Manje uphinde kuzwisa ubuhlungu kakhulu umdala nalo umnayaka lo. Abantu bangaze ba-expect ukuthi angakhuluma olunye ulutho nge-xenophobia kumbe akhulume olunye ulutho olungcono nje ngama-South Africa ngabantu beZimbabwe laba babulawayo. Okokuqala, into eyenzakalayo ukubulala abantu, abantu beyibulawa kabuhlungu kanje kuye kayisuke into entsha, into yansuku zonke ngoba lakhona le lapha suka kona vele uchiya la kuyo vele kuyibulawa abantu. Kuyamangalisa lomdala ngokwazi umhlobo bani umuntu onjani vele nalo muntu. Sesidiniwe ngayo thina, sesidiniwe ngalo muntu.
Bakithi lokhu kwenziwa ngama-South African, hheyi ha, shiwa ngikwazi ukuthi kuyabe kungenene. Hayi kunzima shuwa. Ngabe manxa bekwazi ngabe babuza amaZimbabwe ukuthi indaba maZimbabwe libuya eSouth Africa. Labo kuzabayenza kunoku kwasenzayo ngoba thina lathi sesikhipha amakhiwa sisithi hayi amakhiwa lawa asoba lapha sibaxotsha sibathathela izinto. Sicabanga ngathi singabathathela siyahle sihlale siright. Labo kuzabayenza kade sisiyadubeka sesigcwele amazwe wonke size sixotshwa ngama-South African sesingalazi ilizwe le-South Africa sikhanjiswe ukuthi saxotshe abantu abasinika imisebenzi.
Ngivuke njani basakazi abahle bakithi ngidifaka wami ubono. Ngizwa buhlungu kakhulu ngodaba okade lukhulunywa u-Minister of Energy. Uzama ukutshela umhlaba ukuthi amaNdebele kabasibo abantu beZimbabwe. Amagama akhe ayize njalo buhlungu kakhulu. Kunomntwana osithethise kuliviki wakhipha zonke iinhlamba zomhlaba, zonke iinhlamba esithethisa amaNdebele. ngiyethemba lokuthi lowo mntwana ube ngcono kakhulu kulalo ubaba usitshela ukuthi khona bona bagcina abantu bakamzilikazi bebale kuchaka. Kasoqiniso lelo bayangezelela ihistory yabo abayibhalayo engcolileyo.
Sanibonani balasakazi be-Studio 7. Ngendlela engibona ngakhona e-South Africa lapha akukho right, akumanga kahle. Abantu bahlaselwa, babulawa, iy'moto zabantu ziyatshiswa, amashopu abantu agcikezwa, kodwa uhulumende ukhona, umuntu ongabe uyavikela yonke le nto le. Before into le isenzeka bayimemezela ukuthi bazoyenza, uhulumende akathathanga action, abafakanga amasosha, abafakanga amapholisa, ama-special unit abafaka. Akukho kuhle ukuthi uhambe wathenga into zakho zibe zithathwa nje mahhala, abantu bebebulala abantu mahhala.
Ninjani, ninjani Zanu-PF, njani? Hhayi, mina ngi-right kakhulu. Paulos wakaNdebele ila e-South Africa, kodwa hhayi ekhaya ngisuka lapha eZimbabwe ngasePlumlee, kulapho engiphuma khona. Ngabe linjani kodwa lapho?
Okhulumayo umlamuli wakoNdebele ukhuluma ngisendaweni ye-South Africa. Yena maye sezokhipha amazwi ukuthi eZimbabwe asikho kithi, sokuze siyenze njani ke?
Hayi, mina ngincube ngikhulumanise kuTswana. Kuleke sisizwa nje amahemuhemu ezinto zonke lezi ezenzakalayo kule South Africa, abantu bechaywa bathinithini. Ngiyathanda ukuthi abantu sibe lo mngqondo, ngoba ngibona abantu abamnyama abansundu bechaya nabona bebodwa, bethi abanye abantu abansundu ngabantu bokuza. Kanti laba abamhlophe kade bebaliswa kuqala sebeye ngaphi? Yiba makuthiwa ngama-investors amakula ama-India obani bani konke la makhiwa konke, yibo sebengcono ukwedlula thina abantu abamnyama. Yena lo muntu ukhethiwe ukuba yi-member of parliament, kodwa utshela abaye abantu ukuthi labaye abantu azobalapha. Uhlubona ukuthi abantu be-Africa they are all corrupt ngendlela abayenza ngayo. Isadiki bikhukhumeza kakhulu umkhokheli weZimbabwe esangu-Robert Phila laphana, nxa ingena betshaya izandla bengawusiza ndaba zitshayelane. Hhayi, ayisikho. Ngiyabonga baleli.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa-ke ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Njalo zithando njengoba lisazi-ke ukuthi siya live streama lapha kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Njalo silabanye-ke abalaleli abasixhasayo lapha. Silo Lindsay Hammond othi litshona njani macala, hayi sitshonile kakhulu. Njalo silo JD Junior Dube othi livuke njani msakazi, nani bantu bakithi, khona iSouth Africa safuneki kodwa Zimbabwe ingabe iyolunga nini ekhaya lethu. Usikhumbuzo Mlalazi uthi iZimbabwe is open for the investors to look north of River Limpopo when the time is right, God will make it happen. Toboka, iZimbabwe ifana wayithi bhadla inkalakatha inhlamba. U-Alpha Phokane Manyele uDeliwe Nkwena uthi good morning Zimbabwe. Siyabonga ke ukuthi liyasilandela lapha-ke kuhlelo lwethu. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uqhubekele phambili izolo ngokuthi kube lokhetho kulelo lizwe lanxa ehluliwe edalele ephalamende, njalo umne wabo layitshiye umsebenzi kuleli dale. Uthi kufanele kube lokhetho ukwenzela ukuthi abantu bavote ukuthi eleBrithani lisuke kumanyano we-European Union ekupheleni kwenyanga ezayo kungelasivumelwano kumbe sikhona. Umnini weqhude elibizwa ngokuthi Maurice Elefrance endaweni ye-Saint-Pierre-d'Orléans elamangalelwa ngomakhelwane besithi libanga umsindo litholakale lingalacala emthethwandaba walelo lizwe. Umahluli uthe kuyimvele ukuthi iqhude likhale. Udaba lolu lwalandelwa ngabaningi emhlabeni jikelele ngoba iningi lisithi kutshengisa ukungahlalisani kuhle kwabantu, ikakhulu abavela emadolobheni besiya emakhaya. umnini weqhudelo uthi wazama ukulixelibezela ukuthi lingakhali ngokuvala isilugu salo ngamaphepha amnyama ukwenzela ukuthi lingaboni ukuthi sokusile. Kodwa laqhubeka lanxa kunjalo okwazondisa umakhelwane okwenza baya emthethwandaba. Kwezenzakala eMelika namhla sicubungula ukuthi kambe udlakela lokukhethana ngemihlobo lubhahile yini kuleli lizwe sesiqathanisa lengxabangxoza eqhubeka eSouth Africa. Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo oweVirginia.
Well, sesiqala ukuyibona nje since ngombuso kaTrump ngoba ngendlela akhuluma ngayo njengomongameli welizwe uthuka akhulume ngendlela e-insider abantu abazitshela ukuthi bona yizo izizalwane zala ukuthi babhekele izizalwane zangaphandle phansi bazibone ezifu ziyi-problem elizweni labo. So yeah, kukhona lapha but akukafiki kuleya stage ukuthi izizalwane zona ngokwazi eseziphumela ngaphandle zizama ukuthi zichaya abantu abaphuma ngaphandle and all that. So yeah, kukhona siyakubona because even ama shootings khona ishooting yenzakala eTexas umuntu lo uchilo ukuthi yena uinspire the way I guess upresident akhuluma ngakhona ukuthi laba bantu bazosithathela imisebenzi and all that, that's why I decided ukuthi athathe umbopho ahamba ayedula abantu wabulala abantu I think abafika about 20 and so forth. So yes, siyakubona kukhona sokusenzakala lala but again into eqala from the top esuka kuwo president. Uma ukuthi ung president uaddress abantu ngendlela eyenza ukuthi abantu bafile different from omunye ungathi bahlukene and therefore baqala kuba lenzondo from umuntu ongaso from inside love, then sizobona into ezivana nalezi zisenzeka even lapha eAmerica.
Sesikhangela labo abavela eMexico la emazweni wana labana abakhelane labo okuyiba abaningi abenza imisebenzi le phansi ngoba lakho kuya kubele ingxabangxoza khonapho ukuthi abaningi ngabe bayabuyela kibo.
Yeah, and nakhona futhi siyabuyela endaweni yokuthi i-misunderstanding ungazwisisi kwabantu ngoba kuyababe belalela lokho okukhulunywa zinkokheli ukuthi laba bantu balithathela imisebenzi. Ungambuza umuntu wakhona ukuthi okay, wena uyafuna ukuthi ubukline emahoteleni, ubukline emahofisini, ugunda utshani ezindlini zabantu and all that. Uzothola ukuthi ama-American athi no, mina ngeke ngiwenze lo msebenzi ngoba umsebenzi ophansi for me. Then okay, uzowenziwa ngubani ke? Ma kukuthi laba abawenzayo wena uthi awusabafuni la, usufuna lo msebenzi ke wenziwe ngubani? Khona manje ama-raids la yenziwe yi-ICE le eMississippi kuma-factory abahlinza khona iy'nkukhu lani nani, imisebenzi yona leyana ama-American awafuni ukuyenza imisebenzi yakhona. So but ma kusasa sokuthiwa i-price yenkukhu isikhuphukile, inkukhu obuyithenga nge-$5 isi-$10 ngoba nawo abasebenzi asebelapho abasebenzi abafuna iholo eliphezulu, uzothini ke wena? Nguwe futhi uzokhala usidaye ama-price asekhuphuka kanjani?
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika, njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umculi weSouth Africa olomdumo uDr. Malinga uyabe engekho emcimbini weSky's Metro FM, umcimbi wabantu kusasa kobulawayo eCity Hall Car Park, njengalokho obekuhleliwe ngenxa yodlakela lokukhethana ngemihlobo oluqhamuke eSouth Africa. Abanye bathi kungaxhaswa abahlabeleli balelo lizwe ngoba labo bexotsha izizalwane zakwamanye amazwe. Kodwa umcimbi wabantu wona uqhubekela phambili labahlabeleli ababalisa uMadlela Sikhobokhobo, uClement Magwaza, uNovuyo Siegel, uAsaf, uZinjaziya Mluma, uNdox Junior, uKnowledge Nkiwane, uCalvin, uMsiz K, uLim Choni, uFabarati, uLorraine Stott, Sam Music, MJ Sings, Chipman, Sinazo, Tepsa, Indlamuva, Gazeli Mnyama, Dr. Slema, loCrazy D labanye. Asizweni ke umculo ka Dr. Malinga esithi solale kuseni. Malinga uthi salale kuseni yena ke uyabe sengekho ke emcimbini weSky's Metro FM ethiwa umcimbi wabantu kusasa ngenxa yengxaba ngxoza phela leyo eSouth Africa abanye besithi labe South Africa bengavuyi kwele Zimbabwe kodwa yena ke uzi yenzele lokhu engafuni ukuthi kube lodlakela sibonile njalo lemafiki izolo layo ukuthi abasabuyi njengalokhu abakade bekuhlelile ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli wele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa esithi balitshumi kuphela abafele kudlakela, abalela ilungelo leluntu bathi sebedlula amachumi amabili. Hayi ke sibugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.